Kanaka.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Elingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 18 Ntulikazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhlelo lokuthi uZulu ayehlola igama lakhe kuluhlu lokuvota luyaqala lamuhla elizweni lonke jikelele.
Democracy njalo kwamanye amazwe njengalana eMzansi asonto emangaza kangako iyayisi vela akulalamsinto iprocess nje ehlali iyenzakala.
Lamuhla sikhangela umumo wendlala emaphandleni, siqala ngesigaba seMathebeleland.
Umumo wendlala, indlala inkulu kakhulu especially esigabeni sami lapho engihlala khona lapho.
Sizafika njalo lasesigabeni seMathebeleland South.
Ikakhulu kuzaba wesilomnyaka ngoba abantu abethu abasediaspora eGoli naseBotswana kakhulu eGoli abaningi abasebenzi bethona bevaleka amapholisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhlelo lokuthi uZulu ayehlola igama lakhe kuluhlu lokuvota luyaqala lamhla elizweni lonke jikelele endaweni ezedlula inkulungwane ezilithumi lanye 11,100. I-commission le ivulele lolu gwalo leziphathamandla zamabandla azancintisa kukhetho ukuthi azibonele ukuthi ukhetho lwenziwa mgceke ukuze kungabi lokuqilibezela. Isikhulumeli se-commission ye-ZEC umnumzana Jasper Mangwana utshele iphephandaba le-The Herald izolo ukuthi i-commission ye-ZEC iphiwe imali eyizigidi zamadola emelika ezifika phose ikhulu $83 million ukuqhuba ukhetho lomnyaka ozayo. Imali le izasetshenziswa ukudinda amavoti ukufundisa uZulu ngokhetho lokubhadala ezinye indleko ezijiyeneyo. I-commission ye-ZEC ikhangelelwe njalo ukuthi izazisa lamuhla ukuthi izigaba eseziqunyiwe ziqunyelwa izabelo zokuvota ama-constituencies zingaki njalo ngeziphi. Izigaba zeMathebeleland zikhangelelwe ukwehliselwa izabelo zokuvota ngoba kulabantu abalutshwana kakhulu ababhalisela ukuvota kulezi zigaba. Uluhlu lwababhalisele ukuvota elizweni jikelele i-voters roll ilamabizo abantu abafika phose izigidi eziyisithupha 5.8 million. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Khaliphani Phugeni njalo ongusenator wakoBulawayo.
Ngibingelele emsakazi, ngibingelele abalaleli emakhaya. Into enhle le ukuthi zekhi sivulile amabhukayo ukuthi abantu babuye bezobona basuthiseke ukuthi indlela izekhi yenza ngakhona izinto noma ukuregister kwalokho abakwadi bekwenza kuhambe ngendlela laba abaregistile ba-checke babona ukuthi amagama abakhona ngempela. Hayi, into enhle vele, i-democracy njalo kwamanye amazwe njengalani eMzansi asonto emangaza kangako iyayisi vela akulalamsinto iprocess nje ehlali iyenzakala kuma kundawo zonke zaba municipal and whatever ma offices. Ungangena lapho kuyabe kukhona konke kwezinto zokhethwa, ubheke ubone ulungise lokho okulungisekayo. So maezekhi la engazibona sifika lapho ukuthi abantu abalankinga layo ngaleyo ndlela bayithempile nje abethuki ngayo ayabe sisebenzile ngempela.
Ngokubona kwakho kukhona yini okungenziwa i-commission ye-ZEC ukuthi abantu bathembe impumela ezaba khona ingasoze iphikizwe? Kukhona yini abangakwenza?
Ngicabanga into ezifana nakhonoko ukuthi bavule iy'ncwadi zabo bethi abantu abeze bezobheka, hhayi kuzohamba a long way. Nokuthi njalo kungafakwa imithetho yokuthi mazokukhethwa umuntu angayenza kanje noma behave kanje uyadisqualifywa, kuthini kuthini konke lokho kuzo kuzosiza bazame lokuthi uyakubona ukuthi mazokuprintwa kuprintwa ngendlela leyo ukuthi abakubonakali nje lokuthi inenzakalayo kumele nje ukuthi zekhi iqala ukubehave ngendlela enikeza abantu ithemba lokuthi inenzakalayo enye into mina ngiyibona iqhathekile ukuthi mase sizoya ekhethweni angithi electoral code ingayenzeka kudlule konke lokho izekhi kumele ukuthi ikhuphe imodel lokhuzeni ballot ifake nje noma emaphepheni laduze lapho kuzovotwa khona abantu bengayelaphana begetsa abantu abana benje lapha sebekwazi ukuthi okay liyabe limi kanje mina ngiyafika lapha namfaka uX ngifakela uba ake sibone ukuthi bazoyenza kanjani njoba uhlelo lwabo luzoqala nje funa ke sixoxe nje ngemva kwamavika amane oso ngiyabonga msakazi
Hayi lati siyabonga lo ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni ocubungula ezombusazwe njalo engusenator wakobulawayo ubekhuluma ecingeni le studio 7 ekhona le kobulawayo Uzulu uyakhala ngendlala lezinsuku ngoba intengo yokudla ezitolo ikhwela mihla ngemihla. Izulu lalo alinanga kuhle lonyaka ukwenza emaphandleni khona okuvame ukuba lentengo evele iphezulu kule emadolobheni umumo wakhona mubi kakhulu. Siqoqe lesakhamuzi sedede umnomzana Stanley Dorima ungukansila njalo walumango. Siqale ngokumbuza ukuthi umumo unjani esigabeni sakhe.
Umumo muvi kakhulu Chris umumo wendlala indlala inkulu kakhulu especially esigabeni sami lapho enhlala khona lapho khokhela khona edithi abadala uyabona ukuthi izinjani samanga kuhambeni kwabantwana esikolo uyafika kona ngalo uzwa ama reports ukuthi umntwana lo hlala suku zonke ecela ukudla kwabanye uyenza lokhu lalokhu lenxa yendlala yena le umumo ka ukho right mina njengokubona kwami njenge okedi ingathi iwange district ezewo kulendlala enkulu iwange vele siyakwazi ukuthi vele even nxa izulu likhona akusave kube indawo yokuthi singakangela ukuthi abantu bathole ukudla okuyenelise ukuthi bebe lakho okwesikhathi eside so khathesi izulu lingananga kuhle akuwesi kulendlala leyana ukuthi umuntu ozange ezwe indlala ake ngabe kwazi but indlala enkuluma ngayo indlala enhlala ngiyibona njala la every day ngiyibona suku zonke abantu bathwele nzima uhulumende wethu nxa ukuthi engayenza angakubona masinya abantu bekwansi ukuthola isitshwala nje bazazo zobona ukuthi isiyo sangona ngase bangasithola njani but sona isitshwala I think uhulumende kumele ukuthi egijime ekhangela indawo nale ewange district umhlubulo weMandebeleni la injala inkulu injala inkulu ukuthi even lingangibonanga lapha esigabeni lapha engokela khona ukuzwiyela lodwa liyabona ukuthi abadala bathwele nzima abadala balindlala wange district yonke sonke njengamakansela sike sakhuluma ngakho ukuthi siyenzeni le ndlala le but ayikho konoko ukuthi zabe lokho sicela uhulumende ukuthi ebone ukuthi engayenza njani masinya isicelo ukuthi egijime masinya ebone ukuthi i-district yewange bayayinanza beyinike ukudla masinya bona kababuye even iziphathamandla zikahulumende zizobona ukuthi umumo umubi wokungakanani
zona inhlanganiso eziyandise ukuphathisa uZulu ngezikhathi ezinje ziyaphathisa na
ihlanganiso lezi ezifanana lo World Vision bakachalisa ukuncedisa abantu even yona i-social welfare ikachalisa ukuncedisa abantu but sikhangelele ukuthi yena uhulumende na ngokwakhe ebe nguyoqalayo because nguyo labantu abalenjala yona le ama non-government organization sizawakhangelela ukuthi lawo esincedise but siyabe siqala ukuthi ubaba womuzi la ayone ukuthi abantu abagebela abalambile hayi umumo awukho right bazabuya siyawazi World Vision bazabuya labanye inhlanganiso ezishiyeneyo zizabuya but kade sicela yena uhulumende wethu ukuthi ananzele ukuthi umhlubulo lo vele indlala vele ihlala ikhona ukuthi ezemelele sive sisigade inentabeni sikhulume sisezindabeni ukuthi sikhulume ukuthi lapha sokule indlala enkulu kakhulu okufuna ukuthi kuya kumelele ukuthi benanzile ukuthi isikhathi nathi sikhamba sisingakangeni isikhathi somqando vele sebesikhali sikubona ukuthi abantu bayanika ukudla abantu bayadubeka ereserve lapha bayadubeka lapha emaphandleni bayadubeka ukuthi kunzima of course nxa utshela umuntu osuthi izizonke kumtshela ukuthi abantu bayalamba uyabe engazwisisi ukuthi ukulamba into enjani asizama ukubona ukuthi bengayenza umbono bani ukuphangisa ukuthi lolo emandebeleni especially yoni wange district beyiphangisile masinya kulendlala enkulu ngiyabonga kanti
hayi lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Stanley Torima isakhamuzi sedede njalo engukansila walumango lokhe sikudaba lunye sixoxe lesakhamuzi sesigaba seMathebeleland South umnumzana Solani nje emnyama moyo oyisiphathamandla njalo sebandla lesiCC
sakubona baba Gandhi labalaleli ba Studio 7 okwaqala babethi indlala ayibulali umuntu kodwa esikunanzelelayo ukuthi sibona kufana nezinkomo lezinyamazana singabantu lapha eMasouth ngananzelela ngibona sokuqalile kakhulu ezifuyeni utshani kabusekho ukubonisa ukuthi owenza lezifuyeni kwenzakala lathe bantwini ngibona ngani lo mnyaka abantu kuzafika umnyaka lwana ukuthi abantu babedingela ukudla ezifuyo bephinde labo bezidingela ukudla indlala eMathebeleland South sesisondelela kiyo ngibona ngani ngakusiyafika end of August kuzaba ubuhlungu nxa laba abasincedayo ama non-governmental organization engasoze sikhumbule indlala ikhona eMathebeleland South ngoba indawo eziningi azitholanga lutho laba abasinceda abaqala ukusincedisa sidla ezitolo ikakhulu kuzaba wesilomnyaka ngoba abantu abethu abase diaspora eGoli naseBotswana kakhulu eGoli abaningi abasebenzi yabe betshona bevaleka amapolisa lemisebenzi baphelela bekhitshwa malala ukuthi kumele bebuye zonakibo kuzoba nzima izinto siyadura izimba kwasikhuluma kulamali ngoba sonke isikhathi besiphiliswa ngelizwe leSouth Africa impupu sesithenga nge 500 kwezindawo 650 kg ngoba athina emakhaya kakhulu ngasithenga impupu sithenga ama 50 kg ngoba yiwe angani abangcono kithi angikhulumi amacimbi njoba saba namacimbi sesiphonga wadle njalo sithela amanzi ngoba icooking oil iyadura 2 kg kubo 120-150 rand so kunzima kakhulu indlala baba Gandhi eMathebeleland South indlala yodwa ngikhuluma ngabantu abasebenzayo laba bangasebenziyo kangikhulumi kunzima sibili kakhulu sibona ngani ukuthi isikolo kathesi sikhangele indaba yokubhadala sibhadalela abantu abazobhala umhloliso imali zakho naziningi othi siyozithatha kuphi kasikwazi abantwana abaningi basezibebhala umhloliso
zona inhlanganiso eziyandise uphathisa uZulu ngezikhathi ezinje ziyaphathisa na
inhlanganiso eziphathisayo baba Gandhi eziyizo esithembele kizo ukuthi ziyasincedisa zisathule kwamanje zithule akulokunyekunyekayo ngilethemba lemithetho ekugamendeleyo ukuthi laba abazamo sincedisa babhizi bayasolwa ngoba silungisela ama election nje kanje uhulumende uyabe funa ukuthi konke kuze ngaphansi kwakhe ebese kuthatha ngokuthi nguyonikeza so kabantu abakathela uncwadi uncedo baba Gandhi so sebenzimene obukhulu kakhulu indlala isihlasela thenyananzelela ngakwenziwa imicimbi njengobana imicimbi sibamnengi le mingcwabo umuntu sethi ngathi semngcwabeni ethi ha ngcono namhlanje zakhe ngidle ngwendlela yokuthi kona emzini uyabe kwazi emzini wakakulalutho kunzima kakhulu baba Gandhi izitolo eziningi kazilalutho ziempty ngoba laba odayo abasela amandla ukuthi bazakoda kuphi iyo indaba esinayo so sithi khona ama organization lawa amazwe kade sincedisa siyacela impela ukuthi bangambiyele emuva basincedise ngoba ngani into yangabomo baba Gandhi yokuthi yekela abalambe
lo ke ngumnumzana Solani nje emnyama moyo isakhamuzi sesigaba seMathebeleland South njalo eyisiphathamandla sebandla lesiCC okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi osomabhizimusi bedolobho leKwekwe sebekhuthaze umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi aqothe iziphathamandla ezilobuvila lezingamasela kuhulumende wakhe. Lesi sicelo senziwe ngolwesihlanu kwenye ihotela yeKwekwe lapho Mnangagwa kade enxuswe khona. Iphephandaba lakwele South Africa ele Times Live lilodaba lokuthi kulowesifazane unkosazana Sheila Seliwane odabuka kwele South Africa owabhubha endlini yakhe eflatini kwele Bilitane ngomnyaka ka-2019 kodwa amathambo akhe atholakale lumnyaka. Leli phephandaba lithi omakhelwane bakhala ngokuzwa umnuko eflatini lomuyi kodwa iziphathamandla zazithulela. Amathambo kamuyi asiwa kwele South Africa lapho angcwatshwe khona ekuqaleni kweminyaka wonalo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiye ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Amachona machona studio 7 labaleleli ba. Isisekelo sombuso seZimbabwe esikhulunywa ngamadokotela nedemocratic kunjalo kodwa Maduku and Company wokuPoland ayisibo abantu abaqualified ukuthi basitshele ukuthi izadimocratic ngoba yibo abantu ababenika uEmmerson Ndambuzo Mnangagwa amandla okuthi ayezinto ezakazifuna and umlando wejiko zokuwusebenzisa. Yena uMaduku lePoland ayi labathokozane abahabe benze nakokwanele Ndebele yibo abantu abayenzinikizana ukuifamani okuthi umholo wabo abe namandla okwezinto anayifunayo. Namhlanje yibo angazitshile ukuthi kona usekelo lesombuso seZimbabwe
Studio 7, Studio 7, Sadibonani, bantu bakithi, bantu abahle, lisithi izindaba zezimnandi, ezeqiniso, linjani, lonke, angifuni ukukhuluma ukuthi ubani ubani, hayi ngithi lonke linjani, bathatheli bethu bezindaba amagumbini onke amanomhlaba ukuze kuyefike eAmerica khona ngapho, hayi ngithe nami ngizofika ngombono wami America akathethe ngikhuluma ngase-America. Hayi ngithi ninjani lonke bakithi, hayi thina siyaphila, hayi nokumbona onyana kwami okuncane, hayi ngamkhangele, hayi president wethu lo ushamisa, hayi bona ngani uthathe indlela emnandi, hayi intate ikhuluma izolo, hayi ngivenyijabulisa sibili ngaye senze nje sokuyakhanya ukuthi siyangaphi, kuyasikhanyela ukuthi siyangaphi. Hayi izeki leli kwenzayo ifuna ukuthi isithi emathebeli nje abantu abavotanga bonke, hayi asoliqiniso lokhu, asoliqiniso into afuna ukwenza ubutsotsi, bafuna ukuthatha abantu bonke babaphumnangagwa. Hayi thina siqinile, siqinile, sikhona, sibaningi, akulanto ukuthi sibalutshwane, sibaningi konke baningi bavota bayenza njani kodwa ke bephibisele emuva. Hayi lokhu abakwenzayo yisikho bangazathengwa uMnangagwa. Hayi lokhu asifuni, abaphume ukungena abanye, abaphume ukungena abanye abarayithi bangazange bayikhetha abantu babo ikhampani yabo. Hayi soze kube yile kulungi, hayi soze kwelelani lakho. Thank you makhiwami, thank you, ngibongile kakhulu, bye bye.
Hayi siyabingelela kustudio 7 uNtongamini Nkomo, indaba ezinhle. Hayi sithwele nzima lapha kwelakithi amathebelende lamasela bhahile badla inkomo zethu, sihlale egangeni lekhaya elizwe liyalokulunga, asisakwazi ukuthi siyephephela ngani, lanxa bengasicotsha bebethi sibuyele emakhaya asikwazi ukuthi siyenza njani ngoba lamasela bayaqeda inkomo zethu zibe sizithembile ukuthi uma siphelwa imisebenzi siyafika sithengiswa ngoba ekhaya imali kayingena ebhenki, amabhenki akithi afile kala mali, asizakwazi siza kwethu ukuthi siyawuphephela ngani. Sasithi silwa sifuna ilizwe, sithi sicotshe amakhiwa, kanti siyazifaka kubuya ngabe seke lamakhiwa lokhu esibusa mhlawumbe ngabe kungcono, ngabe sinothi noma laba besisebenzisa nzima kodwa sasingasogoli ngoba kwakungelwayelamba, sasilima izulu lisina kukuhle.
Ye linjani mthakazi wakithi, njani mthakazi wakithi, baphila lapha abasakazi bethu. Hayi siyabonga kakhulu umdladla okhuluma, umdladla Dawuduna. Hayi into engikhala ngayo, into engikhala ngayo yilo umfana lo, umfana lo, umfana lo uchamisa lo 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 labona uchamisa labo leli elithi abantu isiphambane MDC MDC itwa iCCC leyo iCCC kubanjwane kubanjwane ini libonile nje shadow cabinet kamfana lo libonile ini exactly 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 isho umuntu esishoneni wesishoneni ulapho uyalibonisa iyalibonisa linehla esithi hey chamisa watwatwatwa siyagcwala emarali nake bekani manje lomfana lo hlasa litshela into zikamthwazi othe asekele ndizama ukuthi silandele into zomthwakazi bekani manje cabinet yakho lenzeni lithini manje khulumani sizwe nansi cabinet ishadow cabinet yakho ikhuphile yayibona ke manje ukuthi kwenzakalani amandebele mangaki lapha ake nilisitshele ke lisichazele linethi liyazi hlala silitshela mthwakazi abantu bakamthwazi vukani vukani emaqandeni lekele ukufukamelana nezinyoka amashona azoliluma amagwapha emini lokufukamela into engekho right vuka mthwakazi vuka
ya kulenye indaba esihlangane layo indaba eyenzakale egweru kulo muntu we-MDC ogijinyiswe ngabasekeli be-ZANU-PF bembona egqoke ikhipha emkhoba egweru izolo etambama but umuntu ukwanisile ukuthi ebaleke ngobade bemgijinyiswa bethela amabhemba bathe bembona bathi mana lapho ndoda kumele sikhulumisaneni sibambaneni undoda lwana wazama ukuthi eme wathi watakhela wathi ukuthi bathwele amahloko abantu labana bamgijimisa but ubalekile kulo ndoda kuthiwa ngu-Trymo Ncube but ubalekile usilile kade ngabe bambambile shouthi ngabe bambulele
salibonani bontunga salibonani bosithandekile Ndlovu ku-Studio 7 nabalaleli sithi hayi liyasisiza sibili ngokungasikhohlwa ngezinyuzi okwelisinikeza siyabonga kakhulu siyabonga inyuzi kazibalwe sibili kakhulu
linjani linjani balaleli we-Studio 7 linjani ngiyajabula ukulibingelela kulo umsakazo bazali ngiyalikhuthaza ukulentsha yonke khona emhlabeni wonke jikelele ukuthi sihambe ngokunengi ngonyaka ozayo siyokulwa impi le yimpi uyakhipha abantu abasebehleli isikhathi eside kangaka embusweni bengasenzeli lutho bazali asihambe sihambe sihambe ngokunengi intsha mayirejiste ngokunengi sihluphekile iminyaka yonke engu-42 sihlukumezeka bazali asiboneni ukuthi impela kuba nontshintsho ngonyaka ozayo bangaze beyenzeni laba bantu beyalela njani siyazi ukuthi vele kunzima ukukhipha umuntu umhluthunela isinkwa umuntu kumhluthunela isinkwa kunzima kakhulu abantu laba bayesaba ukuya emajele bayesaba ukuba emajele ngezinto abazenzayo ezimbi lokubhidliza ilizwe bona beyalela kangaka sebebhidlizile sebenoshile so kunzima ukuthi bephumelula bazali kodwa asiphakameni sivuse amakhanda ngikhuluma ngise-Johannesburg okhulumayo engu-John Mdimba wasemabala edobot engikhuthaza bonke abantu ukuthi ngani bengayezimisela bezimisele ukuthi manje ngani siyayilungisa leli lizwe lelilungiswa yithi akula muntu ongasilungisela leli lizwe ngaphandle kokuthi sisukume siphakame sithi sokwanele ngiyabonga ngiyajabula ukulibingelela lonke amen
livuka njani balaleli be-Studio 7 livuswa unhlanhla mahlangu seButswana e-Francis Town e-Blockade lapha ekhaya ngikhuthaza bonke abalubani esigabeni semalunku laphana umama ukuthi kahambe ayiregista kuvota umalumami kahambe ayiregista kuvota usamthulisi laphana uPaul Ngwenya akayiregista kuvota wonke bonke abangizwayo ngithi bantu ke singapha sithwele nzima zamani niregista kuvota please siyalicela ngoba langaphandle ngapha sekunzima kakhulu akusayenza kusahlaleki ngithi ngiyabonga imhlanhla usebhukwini wemalunku khonapho ngiyabonga.
Hayi lathi siyabonga lawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Hayi siyabonga kakhulu lani lizizwele ukuthi senelisile ukuthi sidlale ke imilayezo yenu eminingi kakhulu ngoba ibimfitshane njalo siyacela ukuthi lingathuki ikakhulu ukukhuthaza amazwi angani wona ayachothoza imhlobo ukuthi amashona amandebele hatshi asenzeni ke sikhulumisane nje kuhle kuhle siyabonga. Kwezemelika Udaba lwelungelo labesifazane abazithweleyo abafuna ukususa izisu luyaqhubeka lusiba ebhodweni. Lokhu kulandela ukugenqulwa kumthetho owawusipha ilungelo abesifazane ukuthi benze lokhu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Busani Ntini, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Indaba ye-abortion inzima, ikakhulu uma ukhangela thina abantu abavela ku-background efana leZimbabwe, singama-countries la okuthiwa ngama-Christian countries, ukuthi singamazwe okholo. So nxa kukhuluma ngendaba ye-abortion, I think kumele umuntu aseparate ukholo lwakhe lamalungelo abantu abangomama. Ngombono wami mina ngwami, ngibona ngani umuntu ongumama kumele abe lelungelo ngomzimba wakhe. Yena nguye owazi ngcono ngomzimba wakhe, njalo nguye owazi ngcono ukuthi nxa sezithwele ukuzithwele ngaluphi uhlobo. Kwesinye isikhathi umuntu uyabe banje inkunzi ebesezithwala, kwesinye isikhathi umuntu uyabe kwazi ukuthi yena ule condition embi engahambiswa emntwaneni, kumbe uyabe kwazi ukuthi yena ngwakhe kalakho ukwanisa ukuthi agcine kumbe akhulise umntwana. So kwesinye isikhathi nxa sikhangela into ye-abortion kumele sifake lento ze-family planning, abantu abathatha amaphilisi lanje. So siyananzelela ukuthi uma sibheka lokhu, kumele ngombono wami sihloniphe umuntu ongumama. Kodwa ngathi sikhangela kwezepolitiki, siyazi ukuthi u-Roe versus Wade isinqumo esafakwa ngo-1973. So kuthethe iminyaka almost 49 ukuthi i-Supreme Court i-reverse i-decision eyenziwa ngo-1973. Yinkho ubona ama-organization anjengabo UN lamanye amazwe amaningi ayasola ngalokho kwenzakeleyo. Lakhonapha e-America baningi abantu abasolayo.
Indaba okumele ize ifike yini kusibanga sokukhulunywa lidale eliphakemeyo elifana le-Supreme, kumbe into umuntu amele azenzele ngokuzwa kwakhe?
Mina ngombono wami mbona ngani indaba yokukhipha izisu, indaba ye-abortion, njengoba bengitshilo phambilini, I think kumele kube yinto umuntu azikhethelayo. Angiboni ukuthi ama-court ikakhulu i-Supreme Court, i-court ephezulu, ukuthi kumele ithathe isikhathi kumbe ichithe isikhathi ikhangela lokho. Okunye i-court athi ingakwenza ukuthi hayi, i-decision leyi siyayekela, kayibe kuma-state, ukuthi i-state ngayinye ngayinye kayizibonele ukuthi yona kuyini efuna ukukwenza.
Siyabonga kakhulu mnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseNew York.
Lo ngumsakazo weStudio 7, sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo!
Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye izinhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Uhlelo lokuthi uZulu ayihlola igama lakhe kuluhlu lokuvota i-voters roll luyaqala lamhlanje elizweni lonke jikelele. Lamhla besilengxoxo labahlala ezabelweni ezijiyeneyo, sikhangela ke umumo wendlala othiwa wona awumanga kuhle. Sibe lengxoxo lomnumzana Solani Njemnyama owesigabeni seMatabeleland South othi khona hayi, umumo mubi kakhulu. Saphinda njalo saxoxa lomnumzana Stanley Torima owedede eMatabeleland North, lakho hayi, umumo kawumanga kahle. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande, kodwa lingakhohlwa ke ukuthi lukhona uhlelo lwakusihlwa ntambama ngo-7:30 kumbe singadimana njalo kusasa sikhathi sinye ekuseni ngo-6:30. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.